khona la khona lokho kwenzakeleyo eCuba ukuthi kuzokususwa ama sanctions kukhona abakwenzileyo okuhambelana la khona lokho kuze kususwe ama sanctions
kungani kungenziwanga ngesikhathi esedluleyo kwenziwa kathesi ngesikhathi sika Obama ubona ngani kuqalisele khona lapho behlangana umkhokheli weCuba emfeni kaMandela
hayi eCuba okwenzakalayo ukuthi boguquka umbusi owayekhona wabusa ngesikhathi sakhe waguga esegugile kwangena omunye kuvele kungangena omunye akujwayelanga ukuthi kufanane
wena uyibona kuyinto enhle ukuthi bavuselele
kwakusenziwa ngumbusi izinto zonke ziya ngokuthi ngubani obusayo ngaleso
wena ubona ngani umongameli Barack Obama wenze kuhle na ngokwenza linto
wenze kuhle kakhulu ngoba yena akakhangelanga ilihlwe elincinyane lelo lokuthi ama-sanctions kuphela eCuba kodwa ukhangela ukuthi abahluphekayo ngobani ngawo ama-sanctions zona lapho
ubona ngani angasizwela lathi abeZimbabwe inxa kuyukuthi sowufikile isikhathi sokuthi umongameli okhona kathesi asuke embusweni
kuvele thina kaselahlupho ngoba umhlaba wonke uyasifuna ukuthi usebenze lathi kodwa kwehlula nje izinto ezincane ezimele ukuthi ngabe siyazilungisa.